Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamike ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona. Lingalivuka njani? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-12 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Tsamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ube ngekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle, ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitshekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi. And then madgcwele igazi aya e-UBH liyatshekhwa, umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Tsamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uTsamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe, kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale, kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga. Besile rally njengoba libonile namuhla ke eChinoyi. Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu, kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basef. Saqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi. Sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuzaphetha ngani? Lizaqhubeka lilokhu lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga. Ye, saqhubekela phambili ngomhlangano wethu. Ye, ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli wavuke Nelson Tsamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simethe nje nge-triple C ngenxa yokubana ke singilungiselele ukuya ukuya fomu hulumende omutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered ukusemthethweni so lilalisila lilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi etswasuze sime siyaphambili ke ngevikezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so sizaqhubekela phambili siorganize umhlangano ngiyabonga
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esejinoyi imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule silokhu sikulolu daba intathele izindaba iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk uRubimbo Mutshenje ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga be-CCC walimala uMtshenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC uFatsai Mahere uthi bakhulume lo Mtshenje baxolisa uMahere uthi bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intathele izindaba kumele zisebenze zikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo, uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo, lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide Kalanga lobulelani. Sibuze isikhulumeli sikaStanley Raphael, umnumzana Greta Vodloza Sibanda, ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo laye ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo lakuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
Ay, lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Indodana kalo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elijumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le kobulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobaba omncane Mphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyamambusha, waye ngimambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangitshekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi and then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguyongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kasiqoqela uKhalezi Madlozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele at the end of the day we have to trust ukuthi ama investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama statements abhaliwe ngama ngumama lo mntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangana.
Amazi kaGugu wathuzelwa ngunina omncane kasiqoqoqela uNkosana Sigqobisile Sibanda uthi umphoko kanacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report ukhangele ama-statement ama-complainants akuhambelana.
Umantshi uMakdzira uthe umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili njengoba wakwabaleka kodwa-ke iqweta likamphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili.
Umthetho is simple, kumele silandele i-procedure i-third schedule offense i-rap. So sesizamile i-consent basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Sigqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Chisas Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. uMnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamaWorvets eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ukulwisana lenkohlakalo olweZac luthi luza ngena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutshwani lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ithi emva komboniso kumbono onyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngushumalo uyakhuluma sibi uthi hheyi gugurakunde heyi umnangaguhambile liwandla khonangale kwathini amathuthi amathuthi akusebenzi lokunangikhanyeka. Ye uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi owukuthi naye bona tizane isithwalo sekanzima kanje sidlala emagangeni senza njani ngenxa yayo. Yena uzobele khulumele ke support into engasisebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele Studio 7 ngala nto ayikhuluma ukhuluma into engasisebenziyo. Uyazi usuvusa ulaka lundoda lo saphela ngabazali sinje sezintanda ni uright ngobuyise uyaphila lo nini uyaphila into ememenza ukuthi ekhulume kubi. So faka lokugawule konke laba uyazi ukuthi ngakhuluma sonzwa ubuhlungu kabi ngoba thina ukuthi obaba bethu bafaka kabuhlungu. Ngiyakhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma akusebenzi lokho abakwenza into eyidoda labayenzayo le babesapota le nto engasebenziyo saphela ngaba Ah, all right, thank you. Ngiyabonga ngoba khulwa kuwe kuningi ngafika sezimlanda sizamdonsa ngebhathi.
Ngibingelela, ngibingelele Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli bomsakazo omkhulu isikhondla khondla somsakazo kodwa-ke dabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolithusela omunye. Hayi, engithanda ukusho ndoda akithi akuthuselwana kupolitiki, kuyadibhethwa ndoda kukhulunywe, akuliwa, kuthuselwana, ungatreateni abanye emsakazweni. Awunayo imvume yokutreateni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje ekhoneni uthule, ulalela abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki, akuliwa, akuthuselwana, ungatreateni. Ma uzwa utreateni abanye usuyizanu, usuyizanu PF, ngoba izanu ephila ngokutreateni abanye. Phila ngokuthusela abanye uligwala uligwala impela kupolitiki yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlanganaleni ndoda akithi.
Studio 7 salibonani livuka njani ndabalaleli. Phela i-CCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, i-CCC yinjalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobulawa yonihlele ekhaya. So thina njenge-MRP asiqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso singabuyele emuva. Qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakho kuvele kuyikho emandleni, sikwazi ukuthi abantwana bethu noma sishona abantwana bethu sibashiye endaweni yakubo. I-CCC hayi iyobile okuyilindile ngumjwaqa wenja eyabihlele ekhaya ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP aqinani, qinisani, lingabuyele emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga
talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani ndiregister ukuvota, lingakhulume kakhulu kuStudio 7. Ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela siregistile yikho ukuze siwinise uChamisa. Ngibe sengimangala lo kumbe kuthiwa ngumgwado okhulumela izano lothi uMnangagwa kaZinduthwa ngokuncitshwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezanu PF bathumba abantu bayabulala kodwa bathika bayenza walutho bayaphuma. Nangu lo wabulala uMo Blessing, nangu kazange wabotshwa, waphonga ukuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa. Nansi gugurawundi abantu babulawa kabuhlungu, uMnangagupande otshiwe nkabaphandle. Kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwangabayenzela iphi icala ojob njengobana abantu abahamba bayenza umsindo yibo abantu bezanu PF. Kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abhuza imithetho, ikhoti singezanu PF, amapholisa sengayezanu PF, amasotsha ngayezanu PF. Ukhulumani kuyafanana labo gawulelo okukhuluma amangu kwembumbulu bakhe. Abantu bezimbabwe ngathi sebe ithwele nzima kangaka ngenxa yezanu. Kanti esikunje kuyavota ithi yona ihlala iwina. Nxa iwina kwenziwa yikuyini ukuthi izanu PF ibulala abantu, ithumba abantu? Manxa iwina fiyafiya, mina ngicela ukuthi limbuzeleni umgwadi lo, ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu, bengazi beme beqememe lapha bethi sisisi ilamanga izanu PF yiyo. Kunje wona la malunga kamthwakazi ahambe athathwe ekame athethwe izanu, yakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala. Kanti bona babephikani lapha bayalane ebantwini, thina sikwazi ukuthi izanu yabulala. Kunje ukhetho lona bayakwazi vele ukuthi uchamisa ubacha ukudla khona bezazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala. Umuntu etshona emele izanu PF wonke ogawulela ababekhuluma umbumbulu. Abantu sithwele nzima thina ngezanu PF, abake bema ukutshona bekhulumela izanu PF. Angathi ezivele sinutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF bebengabe zanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevoda. Vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithutha abantu bezanu, kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphuku ze.
Studio 7 linjani, linjani, linjani impela. Ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio. Ya, uNdlovu lapha eBilabila, South Africa. Ya, siyakhala, siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha, siyakhala kakhulu ukuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthwakazi. Kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumente wezanu, sesikhangelele ukhetho kangaka. Indlela yabojwani mamombe leyo sebebotshwa futhi bangasaphela amabheyili, kutshengisa ucuku lohulumende lo kamnankago wezanu PF. Ya, into abayenzayo imbi kakhulu le, kodwa-ke sikhulekele ukuthi abantu mpela babambane, abezanu, ama-CCC, MDC, wonke amabandla nje. Senze njenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota, simkhuphe, singavabambane bamkhuphe umnankagwakhe. Kutsho kuna mnankagwakhe, kutsho umnankagwalo, siboneni ibandla elitsha ukuthi liza nani. Abazokubuya yini ama-investors bezo-investa ekhaya lapho benze zonke izinto ezawenza ukuthi kubele emsebenzi. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Xolo siba mude.
Ninjani Mahlaba ezulu? Hayi, siyalibingelela nasingapha kwele South Africa. Lingabe linjani bakamthwakazi? Hayi, siyabonga umcimbi wenkosi yethu uMzilikazi lenkosi yethu uBulelani. Kudaluba kungaba njalo nje, kutshengisela ukuthi hayi ubaba uMzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo, yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi. Hayi, siyabonga kakhulu. Bese sithi hayi aluba imthwakazi ingakhula, khula mthwakazi, khula mthwakazi. Kodwa ngicelani kubuza beStudio 7, hlala nisizwa umfundisi uMkandla ngiyeyedwa okhulumayo, kodwa kula abanye yini abafundisi? Songani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi uMkandla. Hayi, asikusolo ukukhuluma kwakhe, kodwa like lidobha abafundisi phela baningi, litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela. Hayi, kungabe kukhuluma umfundisi uMkandla yena. Njalo izindaba zeGwanda kade kithi kuwonkayi ngale aziphuma, sizizwe zakuwonkayi, sizwe eGwanda kuphela. Hayi, siyabonga.
Litshonile, litshona njani ngekhaya kuStudio 7 okukhulumayo ngubaba odabuka lapha enkayi uMpofu? Lesimanga esikhulunywa yilo baba uMgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labo Chuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala. Kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le ngane yini uma bekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho? Umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF, umthetho owenza ingane zihlupheke, abafazi bahlupheke, babulawe njengezinja, baqunywaqunywa amaphisi, bafakwe emgodleni, baphoselwe emgodini, baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni. Umthetho wakoba noJob Zikhali lo angento wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu, sibulawa isigebengu lesi esingaziwayo lo ukuthi senziwani lamhlanje, ukuthulwe ngaso, kuthule zwi, akula muntu okukhuluma ngaso. Sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku, isigebengu lesi esibulala umfazi, izanu PF 40 years besenza into enuka ebolileyo leyo, kubulala abantu, bezwisa abantu ubuhlungu. But baye kuthi kulo mthetho eZimbabwe, umthetho wakhona olenketha abetshabe, umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane, ababulala izalukazi, abancitsha izalukazi isibhedlela sokuyadinga amaphilisi, amaphilisi e-BP, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ma kukhulunywa ngomthetho, kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela. Babopha abantu aba-innocent babavalele MRP, laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele, babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamaNdebele, siyasidelayinwa, sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiwe emhlabeni. Kodwa kuthiwa hlalani lithule, gcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi wepulani, lithi sidlile sisuthi. Kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu. Ngiyaxolisa ukuba
muntu kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezulu kokuhlupheka okuhlukumezela sibulawa senzwe izinto ezingaexistiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ekhuluma lokhanda liyachisa la ngqondo ngqondo ungqo straight ngqondo ngqondo singqo lo lekhanda lichisa kakhulu lawo ngamakhanda hothead usho mina ngithi kulo masibanda lo ayeke le nto yakuthi kwenye into yamashona yadlula kuye abazi ubuhlungu ayizipaining ifinyezwao mina so kame kancane futhi naloma kuthiwa ziyakhala namhla yena uzabe icathe phasi kombheda thina ithi sabe siphethele ama-AK sivuthula hayi le nto yokudlala kame kancane umasibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ebe right ngingafaki ithutyela into engitshoyo mina tsho mina ihothead banase nazali yaseplamplambe
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli kukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ayi baba Gandhi, undoda lo ule 18 months, 1 year, 6 months, bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela ulete amaphepha la. Kazange avume ukuthi alete amaphepha la. Nxa bemyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho, indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago, ngabe kasikukutsho khonoku ukuthi bungani bemhlasela khathesi. Bamnika ithuba elide isandla eside, yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza la. Amaphepha la ngiwathethe, amaphepha ngawami, bazawabona. Kanti uzitshela kabuzange lange. So amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi. Nxa bewathatha kathesi, yipolitics phela. Nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republican bakhale ngomuntu ukuthi indaba eseshaselwa kathesi. Hhayi, akulanto enjalo le. Into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambelawo awafanelanga ukuthi abe ngapho, kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu. Yena akazange awalethe. Leli licala, leli licala sibili elisegcekeni. Angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje, sihamba lalo sizwe ukuthi kuzafika ngaphi, kuyawela ngaphi indulo xaxaxa. Mina ngibona ngathi hayi, yena nguye ozehlulekeleyo la. Bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela. Nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathe sabuyayo, yikho sibe sitsho njalo. Nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini, awubatshaya wabavuthuza. So bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoku. Kodwa-ke bona yibo abazigqula amazwane khonapho, bona ama-Republicans wona lawo, ngokusekelana lohlanya lwabo lonolo oluqhubeka lokho elusenza lusiya phambili. Yikho kubona kwami lokho baba Gandhi.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Gambe usiqokoqela mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandeng. Sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.